Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 Nkwekwezi 2018 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba bayisilinganiso esincosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvulo anti uDaniel Masukume nguye esimkhetha ngakasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuni.
Amalunga ebandla leZANU PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle. Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethelezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba beyisilinganiso esincosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lepalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lepalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZANU PF isikhona, kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye, abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota, okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihaira Mbwimushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Because abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Evumelana lo nkosikazi Mushonga, umongameli we PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubudlwangudlwangu obubekhona ngesikhathi sama primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo into engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuluyo uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama primary phakathi epartini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoise ngabazifuni omama. Baye befuna izinto ezilokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto eziqoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT, unkosazana Thokozani Khuphe, uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithu esibaningi. Ungakhangela abantu abaregistre omama 2.8 million baregistile njengama voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama candidates.
Amalungu Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lephalamende unkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabomama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwama-primary abakaze babe lenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethele zindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilongile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa oluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ne ukunanza lolu suku emkhosini wenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe Karinge Zuva Mbira Band yasemzini wemfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uAmbassador Simon Khayamoyo uthi selokhu uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqakathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo. Xa engaba khona ohlukumezileyo aziseni masinyane, kumele silihloniphe. Kumele sihloniphe imizamo yethu. Kumele sihloniphe isibindi sethu. Kumele sihloniphe lekusasa yethu. Masiqhubeni umsebenzi wethu singawonye, sivume nalapho.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusesemasinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections badlele busayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokuchayana bechayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebadla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akangazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sokubekhulume ngakho okweminyaka emingazi. Even loo ndoda okhuthiwe ubaba omgazi laba bekhuluma ngakho ukuthi khona khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanye ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka umkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media, Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza, uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa lokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usibhala ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zitokwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe udlalo ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa lacoste lobekuthiwa iG40. Lapha ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lesikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kutheke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kanti ke sebencuma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Leyi into echazwa kunobhalo ebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisela ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zigcwale.
Ipolitiki yethu engiyitshoyo mina eyakhathesi ibolile. Iboliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le ukuze ilunge, alibana kuthiwa ingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo lamanzi. Uzwache zibe clean.
Akuthathanga sikhathi ke kwasuka obunye obudlongudlonga ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho ke kwagcina sekutshayana la ngezibhakela nasemngcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwe seZimbabwe umnumzana Stanley Dlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli beZANU-PF namanye amaqembu ezombangazwe. Kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempila kahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele bonke badinga ukuthi bebe ngakhokele. Ngakho ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba ke sokubhithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zimpisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, basuthisisa izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balola thina, hayi azayimboni le njalo mina. Ngakuthi abalela thina, ngakuthi sebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthi sibathola indlela zokukhulumisana bevodwa, bakhulumisana kuhle.
Kodwa kabanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabanengi okukudala bemele indawo ezithile edale leParliament bengazihluphi ngendingeko zikaZulu abanqotshiweyo ekhethweni kusitsho ukuthi eParliament bazalugxoba kuphela nxa besiyakwethekela njengowonke wonke. Malestro 7 Johannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi kayisiwuye okhokela umkankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandlaleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi ovice president bazakhethwa ngopresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngisho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna kodwa okunengi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani sokukhanya ngani yimi enithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana lalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi imsebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzwile ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kaso zihlobo zakhe kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Abemobilize ngobushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe lezane PF kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka uvice president owesindebeleni kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana yasonto elungileyo makwakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Trangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulafto kulamda kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetholwa lonyaka ikakhulu kubandla leZANU PF lele MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esola ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi alubathonga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
amalunga la awezana PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuchiyeneyo ejengisela ungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwama primary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjenge Hatfield, Koromonzi North, Koromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo isakhamuzi se-Hatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo anti uDani Masukume nguye esimkhethanga kasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simela hayi asikasikufuni. Ngoba ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa thina abantu sikwazi abantu esibafunayo. Asikuthakazeleli kakhulu vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe laba abantu abakhethiweyo laba abantu they were forced ukuthi sibavotile thina ukuthi sibavotile vele asibo bantu bethu laba asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi asibazi.
Omunye njalo isakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi wenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguwe onqobile ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokuwine uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisi ngoba thina ayisuye umuntu esimkhethile ayisuye kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella Kagonya waqhelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imiganu eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshwayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi ukuthi ukhetho laluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eCholojo. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo lube lubi uhlelo lolikakhulu esigabeni sami seCholojo ama-wards ami amanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzokuthama 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehambe umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi eyikhathi ivoti yakhe engabothi ubonakale. Kube bathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Ama-wards amakhulu anjengabo-wards 8 nalama-wards anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu ama-sales amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-sales fathasi abayehlile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilokukhetho oluhambe kuhle lolu luhambe kubi kakhulu izinto lezingazingasalungiswanga wasilimaza eze party phambili labe siyakho kwa kubona ngapi election umuntu abantu bayafika bezedinga abantu abavotisayo uma polling workers zakhona adingi alindelwe ilanga lokhu into siyazi ukuthi election abantu abavotisayo yiwalindelwa abalindela abantu bafika a day before balungisa izinto zabo abanqa befika kuphela bezikhathela ivoti yabo behamba ikakhulu nxa kuku-ward center indawo ezikhathane ngingazi kwezindawo but endaweni yethu ube kubi kakhulu and abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo
mnumzana Sibindi njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries
into endabisa kakhulu khathesi ukuthi lo mfo wethu ugawula uyavuma ukuthi nanko phela ama-primary aseyenziwa ezana asuyethu ugawulo olokukhonana umsango uyakhona ondawo eziningi bayakhona sebala emanyezibhedeni lapha abantu bayakhonona so kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi sihlala sizengezakhamzi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje uzivuse nxa ufika kuma-elections lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa le-ZANU PF lapho umfowethu ugawula khona so khathesi kube kuhle udlake kubaqonde bake bezobuhluku bakhonta nxa sihlala sikhuluma izinto kule zinto ezifuna ukuthi zibanje kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshona senzile khonapho asipheleli khonapho sesingena ndelo kwamanye amabandla sikwazi abakhuluma nge-ZANU PF uzananzela ukuthi abantu abanawo amabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabasisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo nxa umuntu ophansi lapho ongeyovotayo sebatheni ngathi wakuhambanga kuhle la kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela ukuthi bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khanye ngathi basusiwe abanye engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa engxenye ukuthi kuye kungene esikhathi singabantu abatsha engxenye kube lama-new ideas kube le new blood khose engxenye abantu yinkulumo ukuthi hhayi labantu abadala kelima eceleni kesizama abanye abatha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe
sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawule isisusa ikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona
mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident uSamuel Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenzi ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani nabantu khonokho umonakalo nalo iphathi leli ilungise singakayiphambili ngoba kungathi limandla kakhulu umumona lowo njengalowo ngoba abantu nxa beyikhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma bethithini hayi khona umuntu abantu baqakathe ukuthi balalele kungamangala sizifika ngale ngaphansi sekuthola ukuthi i-leadership ngaba phezulu bayikwazi kodwa besenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu batshele belingise ilanga lonke ngubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu betshele bengadlanga ilanga lonke solo nto ethi umntu ukuthi uvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha njenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yabo ngendlela enjalo kubi kakhulu okuyinto lokhu ngiyaqinisa uzabe lokuzuya ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu asinedemosipaty yetikodazinale besula indlela okuphuthe ngayo ukhetho lolu nobongameli kuhlelile kusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya ngani ukuthi kusebenzisa thina amapholisa kungephathi angasenzisa amapholisa angani izinto lokuze ngephathi athi kusifuni khonokho kuyasingcolisa njengebani
mnumzana Sibindi ubona kusenzakalani kukhetho yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono
sibona ungathi hhayi ibandla le-ZANU PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewinile bazame ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla wananzela oyenzaba ebandleni le-MDC khathi siyabona ukuthamisa donse siyale siyabona umakhube donse siyale ngoba into enkulu hle siqashwe njengezakhamizi lokuthiwa yi-local governance abantu kufanele bakhayele kuhle kathi sinxa bekhetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansila loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane xa ufake umembe wopharlament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane lokuthi baphila njani lesi khodo alikhonfuse ngephezulu
lelakho elokugcina mnumzana Gawule
kuyalungisiswa lokho sibandekile leqiniso umongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho kusebenza okukhulu olandelayo ngasoze kuvukusekuvuka use ngezinto zabantu abaluthwana ababili abathathini
lo ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla le-ZANU PF sixoxela esetsholotsho endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association singangehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje impumela yokhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU PF yamukelwa ngensolo enkulu abesifazana bekhala ngokuthi batshiywe phandle kukhetho lolu amalunga ebandla le-ZANU PF atshengisela esigodlweni seHarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.